zawuzizindo uhlele khonini mfana wami zawuzizindo uhlele khonini dola lanja
uhlele tanja
uhlele lanja ngihlele nguzi uhlele
tanja uhlele
lanja
Shaking.